asingeke sithokoze nga kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyi-cancer eyabe lokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho-ke kumele sikukhangele ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa, okuthiwa ile-corruption e-Africa jikelele, kukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So kumele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ingaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu, kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha, ngoba amakhosi asakhangelisisa akukabi lempendulo ukuthi singekwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu lwana libona ukuthi lize linjani namhlanje, akulanto eyinye yalibulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele, abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwe-ZEX yizinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa, inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngabi, liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube, omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZanu PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farming puts, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa-ke kukhanya ngazani ukuthiwa yini abakubandla le iZanu PF, njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msana?
Ngiyamangala sibili nxa enesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF, engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs nani nani, bona bengavuzi. Kodwa sizivuzeni ukubana bengavusa bona bayayenza njani, njengoba sibona lezimali ezibhenethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha, njengoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku-corruption njengomeya oweHarare, sebebhadele enye ikampani ukubana abathiwa ngekaChimombe ukubana yona isupply izinto infu ingakanjani, ingakasupply, kusenziwa ngumeya oweHarare oba ngowe-CCC ekhulume njalo ethi yena amadili akhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga. Asiyo corruption yini? So asithini thina amapolitics
ye khonapho-ke baba mlalazi uyamuza ukuthi hayi lakho opposition phela kumbe labo abaphikisayo, kukhanya kulo mkhohlakalo obumangalisa kakhulu. Ingena khona baba.
Ye kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushita i-blame kuthiwe iya ku-opposition ngoba abantu be-opposition labo sebesenza. Ukhumbule ukuthi ngithe i-corruption ku-DNA yeZanu PF and iyathelelwana. Bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngabo kuma-council la uhulumende basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo. Ilizwe namhlanje lingokunye, kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare. Ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona leBhinga eFolosi liphelile kungamagodigodi zimbobo, kayisiwe meya wakobulawayo kumbe nama-councillors. Nguhulumende through zinara la yonke into. So i-corruption yilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and institutionalize ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanyasebenza ama advance payment kumbeni kwathini yini abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku outside ama regulations e finance bakukope kuzani ngoba izani yaqala ukukwenza silawo ma examples amaningi kakhulu ayimali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuzofike namhlanje kufike kubonasa ngithola laba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa ndamehlo